isiqiniseki khona ukuthi ubunzima buyatholakala indawo zonke. Lapho okuhlala khona abantu ubunzima bukhona. Nxa sikhangela indaba zokuthenga ema-shops, ama-rates yiwo aphambanisa abantu kakhulu. Ukuthi idola one le-America ngagcina kulizwa liku-17, khathesi ngezwa ukuthi liku-24. So somebody olesalary yokuthi is-indexini and ZIG uyathenga ama-items izinto ezingaki. Sikhangelela ukuthi ama-price angkhona cooking oil uyayithola iku-$5. Le ZIG kusho ukuthi uyayiswa kuyimalini. Ungathenga izinto ezingani ezingayenelisa ukuthi imuli yakho yenelise ukuqeda inyanga isebenzise.
Ukudla okwabelwa abalambayo kuyatholakala khona ngapho yini, njalo kuyini kahle kahle okuphiwa abantu?
Uzamile uhulumende ukunika abantu umuntu, I think indawo zonke, ingathi njenge-district yewange. Ngifuna ukuvuma ukuthi abantu banikwa ukudla. Ukudla abakunikwe lokhu ngumumbu, but anti uyabona linganikwa umumbu kuya kungaphelelanga. Abantu abalamali yokugayisa, abantu abalamali yokuthenga isitshebo, abantu abalamali yokuthenga amafutha. Bakunikwa but kwakunganikwa umuntu wonke. Sasikhangele ukuthi uhulumende njonga indlala enkulu kangaka enike umuntu wonke, ukuthi lowo ngutisha, leli lipolisa, indlala yangkhona okwakathesi lobunzima esilawo njengabantu, I think umuntu wonke esadumele ukuthi ethole bebanike okuthiyeneyo ukuthi abantu bemelele 3 months. I think yakuya kunzima ngenxa yokuthi abanye abantu bayazistwala emini baphinde badle futhi emini nantambama. So akusoze kuthathe isikhathi eside abantu besebenzisa umumbu nalowo abawunikwayo, but uhulumende wazama kakhulu. Njengokubona kwami ewodini yami, hhayi ngathi i-household yakwanisa ukuthi ithole something ingakwazi kwezinye indawo.